ngathi lokho kuqale ukuba le lockdown le yakathesi into eyenzakeleyo sihambile ke phambili lengatsha ezijiyeneyo zikahulumende okubalisela khona abomthetho labezempilakahle sixwayisa abantu ngendaba ye-COVID-19 leyo bahamba ke befundisa abantu babatshela abantu babatshela la ngendaba ye-vaccine ukuthi kumele kube njani. Then secondly sasesihamba ke saba lama-points e-vaccine lapho wavaccinatewa khona abantu inamba yangikhona ibinhle kakhulu abantu abaningi baphumile ngobuningi besiyahlatshwa sitageta kakhulu ama-wards la angelama-clinics sihambile e-Lake Alice kwakule namba enhle Lupanda East and West inamba yayinhle ipupu njimimbili lelusuku abantu babebuye ngobuningi kakhulu
ungathi yiyo ingxaki abantu ababhekane layo kuyini siyabona ukuthi i-COVID-19 isimise inhlelo zabantu eziningi
abantu basemunzimeni sibili ngoba abanye vele baphila ngokuthengisa abanye baphila ngento eziningi ezijiyeneyo eziyabe zisenza ukuthi umuntu abe semphakathini kodwa ngenxa yokuthi akusamelanga ukuthi abantu babe baningi babuthane sokuba nzima ukuthi amabhizinesi abantu ahambe kulabanye abantu abangawakuthatha i-serious okinto lokhu ukuthi kukhona uyathola umuntu ezigqokela imaski yakhe evale isilevu lentamo okungani yikho okuphefumulayo engavalanga umlomo lamakhala uthi uyathi ngakolunye uhlangothi futhi uzabona ukuthi umuntu ukhupha imaski nxa esefika lapho kulamapholisa khona kumbe nxa esezangena eshop kodwa olalongehamba nje esebantwini uyabe ngelamamaski so-ke into esilelayo kakhulu ebantwini njalo efunekayo sibili ukuthi sibe siqhubeka siyenza yimfundiso ukuze baku-understand ngoba yathi usizwa omunye ukuthi kukhuluma nge-COVID ekutshela ukuthi hhayi i-COVID ngiyento eyenzakala kobulawayo le thina lapha sikuzwa nje asilakho lokhu then kule ndaba zeminye imbuthano abantu bayaresist ukuthi banjani balandela amalokhuzeni nama-restrictions la akhona kule ndaba ezenzakalayo ezamaseli kuyabuya abantu from Bulawayo bezothengisela abantu bemakhaya indlela abaphila ngayo so-ke isixwayiso sami nje lesicelo sami ebantwini ukuthi bazame ukukuthatha serious okinto lokhu ukuthi sokukhona kuyabulala
ubengomunye wabasakhula ukuba ngu-member of parliament le nhlelo yini osuzisungule kumbi i-COVID hayi sibisele okuningi emuva
akukho lula ukukhokhela abantu ngoba laba abantu abakhokhelayo bayabe bekhangelele ezinye izinto ezingayisizo okumele uzenze wena kule nhlelo sibili ezimbalwa ezenzakeleyo ngesikhathi sonesi kule COVID-19 sile irrigation eqale lo nyaka kade yaba khona but lo nyaka nje lokhu kuqale ngo-March ngikhuluma kunje kathesi kule 180 hectares elinyiweyo e-wheat elupane from the scratch kule ma-center pivot everything under the Minister of Agriculture siphelile iza benefita i-community ye-Gwamba Ward Impofu Village okutsho ukuthi i-community iza benefita siye ngasepupu lapho kwanyamalalela khona inkosi ukhona okuyenzakalayo kule sibhedlela from the scratch sesiyakhiwe sesiphelile ukhangelele ukuthi ngensuku ezimbalwa nje sibuye sizovulwa ngumongameli welizwe
ungathi bandla le-ZANU-PF lokho lilosekelo yini oluningikhona ngakho elupane east njalo liqhuba njani inhlelo zokhetho
asimanga and abantu silabo futhi ungananzelela abantu esasilabo eminyakeni edlulileyo lamaseza esesilawo kathesi kulo mehluko omkhulu kakhulu
ubona ingani usekelo lilalo yini ngoba siyasibona abaningi abatsha kakhulu ema-Tabeleland besibasemabandlela njengabo-MDC labomthwakazi labozaphu kulula yini ukuba ngumkhokheli kubandla le-ZANU-PF esigabeni sema-Tabeleland
ngezithelo esezikhona ema-Tabeleland kathesi intsha yonke isibonile ukuthi hhayi indlela yileyi ngoba into eziningi ezazisenzakala ku-old dispensation la kwenzakala kathesi okulomehluko omkhulu kakhulu abantu sebebona ukuthi kulezithelo kungani kule future lanxa nje kusesenzima silezithe ezizo zenotho ezibambileyo kodwa abantu bayabona ukuthi kukhona okwenzakalayo